engubonayo ukukhetho lololuzayo luzabe lungalutshiye ne kulo khetho esike sabalalo eminyakeni edluleyo ngokunge technology le lokhiswa phambili siba phambili ngokunjalo ngikhangelela ukuthi i-social media siyadlala indima enkulu kakhulu kungakhathaleki ukuthi kusemadolobheni kumbe semaphandleni ngoba lalapha emaphandleni vele i-social media isingenile lakho ikakhulu kwabona abatsha ontanga ngawo-ke kuqakathekile ukuthi abantu bangene bonke isesa lama-parties wonke angene ku-social media adinge usekelo kumbe into akhankase esebenzisa yona i-social media bona ngani i-platform ezaba le ndima kakhulu ekudingeni ekusekelo emkhankasweni olandelayo.
Wena-ke Mnumzana Ndlovu ubona njani imikhankaso yonale social media?
Mina ke ngiyabona mpela ukuthi bayasebenza abantu kodwa mina ngibano ovele ehlele kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho lweZimbabwe iphuma ivele kuthini ngibani okhampene kakhulu or kukhona imkhonyo ovezwayo eyiyo egcina isenza kuphume impumela yendlela ephuma ngakhona ngoba ungakhumbula ngo 2017 kusiya ku 18 kwaba nokukhankasa okukhulu kakhulu okwabo Chamisa kwakulaleye ilunga lele lalenza iphathetho okuthiwa ngukosana Moyo elingazange likhankase kakhulu kwase kuthiwa kuzosetshenziswa khonoko ukuthi sibone ukuthi in fact kwageshwa ngakhonoko ukuthi abona lwana ongakhampeniwa vele uzaluza kuzawina lwana okhampenayo obonakala kakhulu kodwa ayisikho kwaphumayo so kunzima kimi ukuthi ngikholwe vele ukuthi umuntu angaze agcwale umhlaba wonke bapende laba kuthiwa ngabe MDC indawo yonke ibe bomvu ephansi naku-social media sibone omarakatha ngabarakashi abakamnaka kwa besukela abantu sibanzima ku-social media ukuthi yikho yini khonokho okudetemina impumela yokhetho. Hhayi, mina ngimthanda kuzo omkhulu khonapho. So lokhu nje kuba yikudlala kudlalwe bese kuchithi yona i-election kuyisetshenzwa ngenye indlela. Kubuhlungu lokho kodwa yiyo i-reality esilayo eZimbabwe, unfortunately.
Mnumzana Gawule, wena kodwa ukubona njani ukuthi iningi isikakhulu emaphandleni alifinyeleli o-intanethi?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngingathi kanti ngike ngingani ngiyathi kuNdlovu okwakhona okuqakathekile ngingakakuphenduli khonapho ngithi mina okokuqala yikuthi asikhangeleni ukuthi indlela ezisetshenziswayo ezokufikisa imibiko esizidingayo ezingani zibalulekile ngesithuza namhla yiziphi sikhangele yona i-social media ukuthi ingadlala indima enganani kungakhathalekile ukuthi umumo wethu unje obani kumbe bakhampena ngaleyani indlela kumbe ngaleli sikhuluma ngendaba ye-social media sikhuluma konke ukuthi abantu bamele bangene bonke ku-social media amabandla akhankasayo angene ku-social media kodwa mbona ukuthi i-population emaphandleni lakho i-internet isikhona ezigabeni eziningi isifinyelela ngoba lelo gethi selikhona le network sikhona kusho kulula ukuthi bona abafinyelelayo abatholayo bayashare labanye yiko kuqakathekile kakhulu emumeni wethu ngapha emaphandleni.
Mnumzana Ndlovu, manje wena nxa ukhangele siyabona kukhona lokho okuthiwa ngama-hashtag kungasebenza yini?
Mina njengoba ngithilo Gandhi nakuwe Gawule, mina ngumthandabuzo omkhulu kakhulu masikhuluma ngendaba yokutshintsha eZimbabwe kumbe inguquko ngoba ke sibonile lokhu kusenziwa kwenza ngizobuyela futhi kumbali yeZimbabwe ikhulume kakhulu even nangama-election ayenziwe edlulileyo nokungibuyela kuwo ngoba yiwe sifunda kuwo sikhumbula inkalatha yomsebenzi owenziwa for example ngumoyi uTsvangirai kuze kuthintshwele gama lakhe zokuthiwa Morganismo siphiwa zonke lezi zinto zagcwala ku-social media zagcwala naku-TV wayesebonakala kancane kodwa ekugcineni impumela ayisabanga yiyo esayibonayo so angikholi ukuthi vele into leyi eZimbabwe i-about ama-messages of campaign or imit amazwi asiwe ebantwini ama-programs asiwe ebantwini nento ezifana lezo iZimbabwe ibanjwe yiZANU-P F so ibambe cha kampela ukuthi okunye lokho okwenziwayo ngumdlalo nje ongathi ngesilungu legitimizer election result engayenziwa engaphunyiswa election lo indlela ebuhlungu kodwa i-reality yeZimbabwe yakuphinda futhi.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Gawule, ungasigqibela uhlelo usitshele ngembono yakho nxa ukhangela lokho kukhulunywe ngubaba uNdlovu.
Mina engikubonayo thina njengamaZimbabwe uNdlovu ukanya uyena ule ikonseni yakhe ngabe kumbe enjengami ukuthi lami yabe ngilela micele ngilibekela elibekele engimakilo nje ukuthi ngithi mina ngikuzana uPF yena kuMGC bese sinqaza unjalo ukuthi elami ivandla angasisebenzisile kumbe i-social media at the end of the day kahlawina but asikhangeleni ukuthi umbiko ufikile yini ebantwini kuqala indlela kuphela ukuthi imbiko ngafikiswa kuhle ebantwini ikakhulu ngontanga laba sikhuluma ngabo esukuzana nami i-social media ingadlala indima enkulu kakhulu okumangalisa yiko ngikubonayo khonokho.